seze lithamisa uzaphu misa umbiko omkhulu ogoqela isixwayiso sokuthi ilizwe leZimbabwe lingathova kanjani ukuthi lilungise iy'nhlupho ezikhona kwiminyaka ka-2020 esibiza sithi sithethina yi-agenda 2020. Simelele kakhulu ukuthi sibone lesi sixwayiso esizavela kupresident Tsamisa. Ngiyazi ukuthi uzulukazi weZimbabwe uzakwemelele mbolengani lo uzalo umbiko oqhakathike ukwedlula eminye imbiko esike sayithola ngembana, ngoba uzaqinisisa udaba lokuthi ngo-2020 sizakwenza kanjani ukuthi siqhubekise udaba lokuthumelisa iZimbabwe njalo lokulungisa into eziningi ezihluphayo. Ngakho ngithi uzulu weZimbabwe akamelele lokho, laye lungiselele ukuthi athathe amaqhinga aphezulu ukuthi kulungise uhlupho lwalelizwe once and for all ngesilungu. Ngeke salokhu sisebuzimela wonke.
Umongameli Mnangagwa, kuyini elingamxwayisa ngakho okungavuselela umnotho ekuphendukeni kwakhe kukhefu ekupheleni kwenyanga?
Akasibone siyesemxwayisa ngakho ukuthi akhangele umumo welizwe, umumo womkhonomi, abone ukuthi uyalungisisa kumbe uyasebenza ukuthi alungisise udaba olumqoka olwezenotho. Kusukela ngoduko lwezombusazwe olokhetho luka-2018 lapho ajontsha khona, ngoba yikho lokho esiwaziyo. Le ngcitshi eziningi eze-economy, ingcitshi ze-politics, le ngcitshi zakubo-World Bank laku-IMF ziyaqonqosela ukuthi kufanele kulungise udaba lwezombusazwe ukwenzela ukuthi umkhonomi ungaluyasukumela phambili. Uzulu weZimbabwe angathola ukuhlupheka. Sinika isixwayiso esifanayo naseleso esiphiwa yibo bonke abe-World Bank, IMF, esaphuma ku-SADC, saphuma ku-African Union, saphuma ku-President Mbeki njalo ukuthi hayi, lanxa kunjani kakuthole ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olungaphumanga kuhle ngo-July 2019.